Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 13 kuNcwabakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
amabutho eZimbabwe esibonakala esingenela indaba zepolitiki sibona bekungamelanga bakwenze lokho, into edanisayo kakhulu njalo ebuhlungu kakhulu.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kumele abantu bethakazelele okwenziwa libutho leZimbabwe.
Afrika, kose wonke nje amazwe weAfrika abatsha ababuthakazelele. Yikho uthola ukuthi amabandla aphikisayo amaningi ajayele ukuthi khona kwande abantu abatsha.
Inhlanganiso ye-Afrobarometer iveza ukuba abatsha bafuna uhulumende okhululekileyo, loba bevumelana ukuthi ibutho kumele lishutshune umbuso uma kulohulumende oncindezela abantu. Umhlangano wabaphathi intambo bakahulumende abakumazwe akumanyano we-SADC usunguliwe lamhla eHarare, lapho kucujungulwe inhlelo zokuphathisana ekuthuthukiseni ezomnotho nezomvikela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uncome kakhulu abebutho ngesikhathi kuthakazelelwa usuku lwabo lwe-Defence Forces Day eHarare. Uthe ibutho lizama ngamandla wonke ukuvikela abantu elizweni. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umnangagwa uthe kunengi okwenziwa libutho leZimbabwe eCholocho, Nyanga, lezinye izigaba okumele kuqakathekiswe nguZulu.
I want again to congratulate the officers, men and women of the Zimbabwe Defense Forces for a
ngithanda ukuthi amhlophe kwabebutho lethu, omama nabobaba, ngokwenelisa ukugcina ilizwe lethu, abantu balo lenotho yalo.
Ekhuluma embuthanweni lo, umphathintambo kahulumende obona ngezentuthuko yamabhizimusi, unkosikazi Sithembiso Nyoni uthe baningi abesifazane abangena kubutho kulezi nsuku.
Umsebenzi emangalisayo, kulabanye ababamba sibili imbhobho baba ngamakhomanda, kodwa kulabanye abenza umsebenzi wokuthi yibo ababe ku-education ekufundiseni nabantwana, abanye njalo bekumaclinic beselapha ababe belimele, abanye beyibo ababe dinga impahla zokuthi abantu bavunule kumbe bagqoke kumbe basebenze.
Kunabanye abathi ibutho lingenela kakhulu kwezombusazwe. Omunye wabo ngumnumzana Charles Nyoni owasebenza kunhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square eyayikhokhelwa ngowanyamalalayo u-Itai Tsamara. Uthi ibutho lingenela kakhulu kwezombusazwe.
So nxa amabutho eZimbabwe esibonakala esingenela indaba zepolitiki sibona bekungamelanga bakwenze lokho, into edanisayo kakhulu njalo ebuhlungu kakhulu, kakhulukazi kithi thina ababe belwela amalungelo kaZulu njalo ababe befuna ukuthi ilizwe lethu libe likhululekile.
Noba kunjalo, baningi abadinga imisebenzi minyaka yonke kubutho leZimbabwe.
Yabo ke, siyabonga ke mlondolozi. Ugwalo olujulileyo olwethulwe ngabaqhuba ucwaningo abe-Afrobarometer luveza ukuba abatsha abasemazweni atshiyeneyo kuzwekazi le-Afrika kabasuthiseki ngokwenziwa ngabohulumente. Bathi kungcono ibutho lingenele kuphela uma kulo hulumente kantando kayiphikiswa, kodwa abadala kulalabo kabafuni lokho. Ucwaningo lolu olwenziwe kwesikhathi eside okubuzwe khona abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amahlanu i-54,000 luveza njalo ukuba abatsha baqakathekisa ukuba bethole imisebenzi okwedlula ukuphatheka kwezombusazwe. Luveza njalo ukuba kabathembi ukuthi uhulumende bengalungisa inhlupho zabo ezigoqela ukuswelakala kwemisebenzi. ucwaningo lolu lwethulwe ngesikhathi eZimbabwe linanza usuku lweDefence Forces Day kulabaningi abathi ibutho lingenela kakhulu kwezombusazwe elizweni. Ukuhlaziya lolu daba uThabo kaNcube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube olandela ezombusazwe njalo engunobhala jikelele webandla leFreedom Alliance.
Kuliqiniso ukuthi khona lokho kutshiwo yi-Afro Barometer. Vele abatsha abakuthakazeleli ukubuswa okwenziwayo e-Afrika. Phose wonke nje amazwe e-Afrika abatsha abakuthakazeleli. Yikho uthola ukuthi amabandla aphikisayo amaningi ajwayele ukuthi khona kwande abantu abatsha. Kuthi abantu abadala basale bekuwona lawa abusa kabi. Ngoba bona kuyikuthi kungenzeka ukuthi kungaba yikuthi bakujwayela vele. Ngesikhathi izone ezinjengezikhathi ze-colonization izikhathi zabo Smith ukuthi baphile ngendlela eyokuncindezela yona le abatsha hayi vele kabahambisani lapho.
Ucwaningo lolu luveza njalo ukuthi abatsha emazweni amaningi e-Afrika abangeni kakhulu kundaba zokuvota kumbe ezombusazwe. Lokhu likubona kunjani eZimbabwe?
Ye abatsha bathi benjalo ukuthi kube yingxenye yabo abaphatheka entweni zokuvota ezomba ngaze kabangeni vele kuzo. Okuningi kakhulu babanyampiswa ludlame oluyabe lukhona, ukutshaywa kwabantu, ukubulawa kwabantu, into ezifana nalazo nalezo.
Umbiko lo uveza njalo ukuthi abatsha baqakathekisa kakhulu indaba zokuswelakala kwemisebenzi kanye lezomnotho ukwedlula indlela uhulumende aphatha ngayo umbuso kumbe ezo umbusazwe. Lokhu likubona kusenzakala lakho eZimbabwe na?
Iye kuyenzakala eZimbabwe kakhulu ukuthi abatsha bacine bengathi bakhangele kakhulu ngokwemisebenzi leminoto. Yiku uthola ukuthi abatsha bacina sebesenza even izinto abangakholelwa kizo. Kufana leZimbabwe nxa uthola omutsha kuthiwa usekela ibandla elezani, kusuke kwesikhathi sokuyindlela yokuthi ufuna ukuthi aphile.
Lo mnumzana Nhlanhla Ncube olandela izombusazwe njalo engunobhala jikelele weFreedom Alliance obexoxa icingweni lo Thabo kaNcube oweStudio 7 eseSouth Africa. Umhlangano wabaphathi ntambo bakahulumende abakumazwe akumanyano weSADC usungulwe lamhla eHarare lapho kucutshungulwe inhlelo zokuphathisana ekuthuthukiseni ezomnotho, ezomvikela kanye lokudinga amaqhinga okuxazulula ingxaki kulezi nhlelo. Le ngeminye imihlangano eyandulela weSADC Summit ozaqhutshwa ngomgqibelo elizweni lapho eZimbabwe elikhangelelwe ukuthatha isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo walumanyano. Uhulumende uthi selungiselele umhlangano weSADC lo njalo yathokoza ngoba kulokuthula elizweni lanxa abamabandla aphikisayo labezombusazwe besithi bahlukuluzwa njalo bayabotshwa mahlayana. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Angliston Sibanda, ingcweti ecubungula izombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies.
Okokuqala kumele abantu sinanzelele ukuthi kulezinto esingafisa ukuzitshintsha zenze ngendlela esifina ngayo kodwa singeke singeke saziguqula singaze sifise kanjani. Akuqali ukuthi kube le SADC Summit. Imihlangano ye SADC yavele yasungulwa ngama frontline states kudala ngo-1980 and iZimbabwe eZimbabwe lavela laba yilo amanye lwamanye amazwe athatha ubukhokheli ekudingideni udaba lokubumba ukuthi inhlanganiso yeSADC. Njalo iSADC ma isenzakala iba lemihlangano kungakabi lemihlangano wabakhokheli ama heads of state, kulemihlangano eminingi eyandulela leyo mhlangano omkhulu. So ke kwenziwa into evele ijwayele ikwenziwa. Akumangalisi ukuthi ngoba lonyaka sokuseZimbabwe yokungamelanga ukuthi isa Council of Ministers ihlangane. Kule minyaka engu-44 kusenzakala imihlangano yeSADC. Futhi iZimbabwe kayiqali ukuhosta umhlangano weSADC Summit. So lezinto nje ezilula ezincane ezimele ukuthi sizikhumbuzane ukuthi akulanto egunya etshintshayo. Kanti njalo ukuthi amazwe lawa ahlangane kuqakathekile, vele akuqali ngabo futhi eWest Africa kule mhlangano we-ECOWAS bayahlangana. East Africa kulemhlangano wabo labo khona ngale bayahlangana. Europe, EU ibihlangene emalangeni adluleyo bebe lemhlangano yabo bayahlangana. So akusulanto erongo kumbe embi ngokuthi amazwe angasemzansi kweAfrika ahlangane. Kumele amazwe ahlangane baxoxisane indaba izinto ezibahluphayo emazweni asemhlubulweni munye ngoba silezinto ezisihlupha okufananayo ezinjengeclimate ukuguquka komkhathi ezinjengeclimate change. So kuqakathekile kakhulu ukuthi sihlangane sibe sikhulumisane la ngendaba zokuthengiselana ama trade agreements lento ezinjengazena lezo. Unless nxa umuntu engakwanga understand ipolitics le international diplomacy ukuthi usetshenzelwana njani, amazwe adlelana njani.
Lo mnumzana Ankleston Sivanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Iran lithi lizahlasela ele Israel loba licelwa ngamazwe agwaqela ele Germany, iBritane lele France ukuba lingaphindiseli kulandela ukubulawa komkhokheli weHamas ngele Israel kuleli lizwe. Kulelo lizwe lokho kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezindaba abeAssociated Press babika ukuba abalondoloza inyamazana zasendle bathi sokusele indlovu ezilempondo ezinkulu ezilichumi kuphela esihonqweni seAmboseli National Park kwele Kenya ezilakho ukubulawa ngabadinga impondo zendlovu ngokungekho emthethweni. Bathi indlovu lezi zizaphela zingangena kwele Tanzania lapho kuvunyelwa khona ukuba zibulawe ngabazingeli. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Wenze phathelane leMelika ozancintisa kukhetho lukamongameli weMelika emele ibandla lamaDemocrats unkosikazi Kamala Harris nomsekeli wakhe umnumzana Tim Walz bazakwenza imihlangano yokudinga usekelo esigabeni seWisconsin lase Detroit lamuhla. Ozamela ibandla lama Republicans umnumzana Donald Trump nomsekeli wakhe umnumzana James David Vance bona baza khankasa eNorth Carolina lase Michigan. Umnumzana Trump ukhangelelwe ukuqhubeka echothoza unkosikazi Harris lebandla lakhe sithi bavumela abantu abangalamaphepha ukuza eMelika mahlayana khona athi uza kuvala enganqoba kulolu khetho ngolwezi. Unkosikazi Harris laye ukhangelelwe ukuchothoza umnumzana Trump yena athi kamelanga avunyelwe ukubuyela embusweni ngoba enguntando kayiphikiswa ongahloniphi amalungelo abesifazane. Untungameli inkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe elandela imikhankaso yeMelika umnumzana efidlela Ncube ngalolu daba.
Akukacaci kahle ukuthi lolu khetho luzahamba ngayiphi indlela nxa sikhangela amapholi aseduze kakukabi khona esingathi hayi lo sekuphelile lwana akasekho lo nguyo sephume phambili. Kusesemasinyane ngokuba okhethweni emkhankasweni yezepolitiki iviki elilodwa amaviki amabili amaviki amathathu kude kakhulu kusengatshintsha izinto eziningi. Omunye agqibeleka angabe savuka omunye njalo aphumelele. Singakhumbula sibuyele emuva laphana uTrump loHillary Clinton. UTrump wavuka nje ngenxa yento eyodwa eyabikwa ngoHillary Clinton kwamenza waphela. Ngakho ke kusesekude kodwa siyabona ke ukuthi basadonsisana khona laphana. Kanti ke njalo ukhetho lweMelika aluphumi ngokuthi bavote njani abantu ngobunengi, luya ngokuthi lesi state kuvotwe njani, kulesiya state kuvotwe njani. Ama battleground states semalutshwane nxa uqathanisa lakudala. Ngakho ke sisezabona silandelele sibone ukuthi kulezo ndawo kuzahamba njani ngokuya kwesikhathi.
Ikuphi Ncube obona kuzafuqa abantu kulolu khetho ukuthi bavote ngandlela thize?
Lanxa ziziningi izinto ezithinta abantu beMelika ezimbalwa nje yizo ezihlukanisa kakhulu abantu ngokwembono. Ngakho ke yizo ezizakwenza ukuthi omunye awine omunye alahlekelwe lithuba lokuwina. Elokuqala udaba ngolokuthi omama babelilungelo lokuthi basengakhipha izisu kumbe benze lokho abakuthandayo ngesikhathi abathanda ngaso ngendlela yabise umthetho uhambisana lakho. Okwesibili kungena kwabantu ngokungekho emthethweni kakhulu bevele ezansi yeMelika ngale ngeborder yeMexico. Kwesithathu isimo somnotho ukuthi kambe abantu bazibona bengcono kusiya phambili ngaphansi kwalo kumbe kwaloya. Okwesine ludaba lweclimate change lokuthi luthinta njani ezendiwayo ikakhulu ukuthi alulimazi yini ezomnotho nxa uzama ukulungisa iclimate change. Lezo zinto zicakatheke kakhulu ebantwini beMelika lanxa zikhona ezinye kodwa lezo yizwe ezihamba phambili kakhulu.
Ubona abasakhulayo abaningi bevotela bani kulolu khetho?
Nxa sikhangela amapholi sinanzelela ukuthi abasha bahamba kakhulu lo Harris, ngakho ke nxa bengasukuma ngobuningi bangasali ku-social media base ngiyamupha ithuba elihle kakhulu lokuphumelela, kodwa bangahlala hayi ukusengalimala kakhulu lokho abakuthandayo. Okunye futhi esikunanzelelayo ukuthi abasha bakhuthelele kakhulu amalungelo abomama, labasha bakhuthelele kakhulu indaba ze-climate change, bakhuthelele kakhulu futhi ukuvikela lamalungelo alabo abavela ngaphandle kwelizwe. Ngakho ke bangasukuma babe beza hamba kakhulu la labambona ekhuthalele lezo zinto. Kodwa kwabatsha bathanda ukuthi babe ngamavila ekuvoteni, singazinjalo ukuthi bazasukuma ngobuningi. Kodwa kubonakala bazasukuma abantu abaningi beMelika besiyavota kulolu khetho njengenjwayelo.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube ohlaziya izombusazo enjalo elandela imikhankaso yokhetho lweMelika. Ubexoxa icingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7. Abatsha eZimbabwe bathi bakhathazekile kakhulu ngendlela ibutho elingenela ngayo kwezombusazwe, ikakhulu ekwethuseleni abasekela amabandla aphikisayo kusukela ibandla elibusayo lokwephula ilungelo loluntu. Kodwa abebutho bathi balandela isisekelo sombuso selizwe, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abasakhulayo abaningi bathi ibutho leZimbabwe kalisetshenziswa ukuvikela ilizwe kuphela, kodwa lingenela kwezombusazwe lokubethusela, ikakhulu ngesikhathi befuna ukutshengisela nokukhuluma abakufunayo. Bathi selokho ilizwe lathola uzibuse kwakumele kube lendlela ezibalulekileyo zokuba ibutho lingangeneli kwezombusazwe. Bathi loba nje isisekelo sombuso welizwe sikubeka kucace ukuba abebutho akumelanga bangenele kwezombusazwe, lokhu ayisikho okwenzakalayo eZimbabwe. Umkhokheli webutho leZimbabwe uLieutenant General Anselm Sanyathwe usanda kutshela izakhamuzi enyanga ukuba wonke umuntu kumele asekele ibandla leZANU-PF. Wagcizelela esithi ibutho lizabamba ngamandla abantu eZimbabwe ukuba bavotele iZANU-PF. Abatsha bathi okwethule nguSanyathwe ukugenqulwa kwayengumongameli uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017 lokunye kuveza ukuba ibutho liyingxenye yebandla leZANU-PF. Osakhulayo uzikhethele Dube uthi kunzima ukuba aqhube umsebenzi webandla lakhe eleCitizens Coalition for Change ngoba wesaba ukukhahlanyezwa ngabakuhlangothi lebutho lwabasebenza insitha lokwenzakala eZimbabwe olwe-intelligence unit.
Amasosha akumelanga ukuthi aphathe ngehlelo ezizezombangazwe ngoba umlando wabo ngokuthi basiprotekthe njengelizwe lonke, ayikhona ukuthi baphatheke kwezombangazwe. Nxa sebephatheka kwezombangazwe kusuka kube nzima ukuthi ngubani lobani ofuna ukuphatheka kwezombangazwe, njengoba i-constitution isitsho ukuthi sonke silama freedom of choices, ukuthi ungaba le-choice ukuthi you-assemble lalaba lalabana kwezombangazwe.
Ibutho liyakuphika ukuba lingenela kwezombusazwe eZimbabwe. Imizamo yokuthola icele labakubutho yehlule ngoba bebengasabeli ingcingo ze-Studio 7. Abakubandla leZANU-PF bathi ibutho leZimbabwe likhululekile. Osakhulayo okubandlaleli uTed Ncube uthi bathakazelela okwenziwa libutho eZimbabwe.
Ungakhangela izwekazi leZimbabwe, izwekazi elilokuthula, izwekazi elilestability, izwekazi ongeke wazwa izinto zobudlwangudlwangu nje ezifana laboterrorism, into zobudlwangudlwangu ezifana lama-rebel, into zobudlwangudlwangu ezifana labo-gun violence, landline. Konke khonoku akuzenzi, kwenziwa ukuthi silamabutho ethu asebenza ebusuku lemini ukuthi iZimbabwe ibe lokuthula konke khonoko elakho namu.
Kodwa ingcwethi kezombusazwe ekunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbu uthi ukunzima ukwehlukanisa ibutho leZimbabwe lebandla leZANU-PF
labangani. So ikho indlela kwavunjwa ngayo izanu leZaphu amasotsha abo la ukuthiwa esiyibiza ngathi sithiwa iZimbabwe Defence Forces. So kathesi thesi sithethe uzibuse abadala labo babe-retire ku-army bejoyine bebuyele ephatini yabo. Kwakungani nje kuba yi-transition yokuthi umuntu uma usuqede u-army aqhubekele usesikhundleni esiphezulu ku-government noma parastatals. Yindlela amasotsha abambe ngayo i-political economy eZimbabwe.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ebheji likaZulu uyakusekela lokhu esithi ibutho lephula ilungelo loluntu ngoba labulala abantu abayisithupha kusanda kuqhutshwa ukhetho ngomnyaka ka-2018 nokunye.
Ibutho leli esilalo ayisilo ibutho asilikhangelele especially njengabantu balomkhono welizwe besikhangelele ibutho elicakathekisa ilungelo loluntu.
Ikomishini eyayihlolisisa ukubulawa kwabantu laba ngomnyaka ka-2018 eHalima Mohlanti Commission yakubeka sobala ukuba ibutho labulala abantu mahlayana. Ukuthi njalo, enye ikomishini eyayikhokela ligqwetha umnumzana Simplicius Jiyambakwe eyayihlolisisa umbhuqazwe wegugurawundi okwabulawa abantu eMathebele neNkabazwe yi-5 Brigade abafika inkulungwane ezimbili 20,000 kukhanya yethulele uhulumende okwesabekayo okwenzakala ezabelweni lezi ezaziphansi kwebandla leZaphu. Inhlolisiso kaJiyambakwe nabanye bakhe eyenziwa ngama-1980s lokhu ingakavezelwa uZulu. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga ke mlondolozi. Kusenjalo abatsha beZimbabwe bathi bakhathazekile kakhulu ngendlela ibutho elingenela ngayo kwezombusazwe ikakhulu ekwethuleni hayi uxolo. Siyakolunye njalo udaba kwezomnotho sixoxa lomnumzana Angliston Sibanda umqondisi weGreen Africa Technologies ngokuzatholwa ngabantu ngesikhathi somhlangano weSADC Summit ozaxhutshwa eZimbabwe. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Nxa kusonke isikhathi kusiba labantu izethekeli ezizweni kuba khona lama-economic returns angithi bayabhukha amahotela babhadale. So okokuqala yikho sikhangelele khona ukuthi ama-economic returns akhona. Kanti njalo khona nje ingxoxiswano ebakhona under iSADC Summit liyana ijonge ukuthi kucreate into esithi stability kumhlango kumhlubulo wethu wenyakatho. Leyo stability yikho nje usevenvironment efunakalayo for economic development.
Kodwa nxa sikhangele ke siyabona kulabanye abadala vela kulantuza zaphuma lapha, lokhu ngokwabantu nje bahlangana besenza into zabo bona balandaba lakho lokho ungathi ngabantu abanje.
Kuya ngokuthi wena uzilisa kangakanani injongo yeSADC region lokuthi wena vele uunder usisa njani i-politics zakhona. Engikwaziyo ukuthi le SADC kuza kuqala ukukhula uxoxiswana ngendaba ze-climate change, uguquka komumo womkhathi okuyindaba ezihluphayo ezisegudwini. So yi-platform eqakatheke kakhulu ukuthi kukhulunyiswane, kuphinde kukhulunyiswane nangendaba zokuthula. Kubonakale kusuku konke kwaba le mpi eMozambique, eCabo Delgado, le nto ezinjengazona lezo nje, yikuthi nje abantu amaZimbabwe sijayele ukuthi sifuse ukuthi nxa kusuba le nto ezinje sikhulume ngeZimbabwe, siqale ukukhuluma ukuthi ye kulabantu ababotshiweyo, kulama human rights defenders. Nxa kungasakhulunywa ngakhonokho sesibona ngakuncedi.
Ye, kodwa nxa sikhangele zomnotho sibili, baba Sibanda, asithi uSibanda khonapho sibili wena ngenkampani yakho ubona zani kukhona yini ongaleza lithi qhi kancane nje ukuthi lizuze ezikhwameni la.
Hayi, yona phela kayenzelwanga ukuthi abantu bazuze ezikhwameni khonapho, kodwa iyenzelwe ukuthi kudiscusswe kuvunyelwane kukhulunywe ngama-policies awe-regional integration le-trade. Kulama-trade agreements asayinwayo lama-protocol asayinwayo awe-SADC ayenza ukuthi nxa mina ngithengiselana lele Zambia kumbe ngithengiselana lele Congo ngithole ama-preference. So kukhona akufanani abantu ukuthi sokasikhangela ukuthi ngiyathi bese nithola izizuzo nje ukuthi ngithenge samatamati samathengwe khonapho kule sivumelwano ezikhona under SADC protocol ezenza ezincedayo kakhulu nxa uthengisa impahla zakho uzikhiphela kwamanye amazwe akusahlubulweni wona lowo
kungasikhangela phela ama-protocol amaningi abanjba abantu abalutshwane phela sibane ngabamba umuntu wonke so kumbano isithu ngazuza khona
into ezinjalo asonto zikaZulu izinto ezithinta amabhizinesi athuthukileyo kanti lawo mabhizinesi athuthukileyo nxa engayenza ibhizinesi yawo athengise labo ke abantu makhaza bayathola so akusonto zikaZulu okufana nokuthi kuthiwe sokungumkambo wonke umuntu buzeni lamakhombi khonapho lama-wonderfit hhayi kufuna abantu abayenza ibhizinesi e-structured ibhizinesi enkulu ezekwanisa uku-exporta so ama-returns kubantu tholakale ukuthini lawo mabhizinisi nxa esethengisile akhula bese kuqhathwa kwabantu bese kutholakala imisebenzi
lo ngumnumzana Angleston Sibanda umqondisi weGreen Africa Technologies obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekwaBulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
President lo nombuso wakhe wawungabakhalisisa ingqondo zabo zinenhliziyo embi zimbi kakhulu inhliziyo zabo khona manje ezibhedlela akuna mithi akuna mshini yokusebenza akuna ma-ambulance nemakhaya amakliniki abolile akana mithi akana mshini yokusebenza akuna ma-ambulance emakliniki so uzibuzo khona lapho ukuthi bona kungani abahamba bathengana nemibhobho amaflamashini imoto zamaphoyisa ziyagcwalisa imoto zamasosha kanti kusiza ngani khona lokho abakuthengayo ngoba akusiyona into ephila ngabantu leyo le ngiyokuvukela ilizwe kodwa into zakhona zibuye futhi zilwe nabahlali bendawo ushaywa abahlali bendawo abhizwa abahlali bendawo kwenzakale yonke inyakanyaka thina sifuni lokho asiwufuni umbuso njalo angeke sikhuthale sithi ngoba kuthiwa sokuthengela ukuze amasadi isadeki isiza ngani ngoba ayisizi ngaludo na isadeki yakhona kufana nje njengoba isadeki
sanibonani emsakazweni umsakazo osiza umsakazo onika abantu ithuba lokuthi baphefumule nenhlungu abalazo ngaphakathi abantu ngiphezu kwalolu daba lwe-independence kuthiwa i-independence lalokho kuthiwa i-heroes day mina owami umbono lo wami umcabango yikuthi amaqhawe angempela awekho e-heroes day amaqhawe angempela ayabaleka semagangeni asemazweni angaphandle ebaleke lo nzonde yangu osomathuba abathatha ngenkani ivoti ayisabalwa okuyinto yayifanele ukuthi ngabe kuthiwa yiyo esebenzayo eZimbabwe yokuthiwa yiZimbabwe lamhlanje ukuvota sokuyikudlala nje sokuyihlaya loba uvotile loba uvotanga kuyazifanela ngoba vele bayazithathela abaziningi onzonde yangu abasenandaba lokuthi abantu bezwa njani bathini abantu basicathathi bagcwele wonke umhlaba ucabanga ukuthi siyakujabulela ukuba ngaphandle kwezwe lakithi
ye amajono Studio 7 indaba yami kanje emlandweni siyazi ukuthi ilizwe lalwelwa yizipha not iZANU-PF izipha eyayisilwa lombuso kaSmith so umbuso kaSmith lempi yezipha yaphela ngo-1979 then from 1980 kwaqala iZimbabwe yaba yiZimbabwe from uRhodesia then iZipra neZANU-PF umlando wakhona kade uhlangana kuphi ekuthenini kuze ku-end up iZANU-PF isiyiyona ehalwelizwe kungathe iZipra ngoba iUNITA code yaba ngo-1987 if I'm not mistaken so iZANU-PF yayililwele kuphi izwe yayililwe lobani yayililwa kuphi ililwa lobani ilizwe lelo cause emlandweni izipha yona eyalwelizwe njengoba nje namhlanje siseZimbabwe le abathi free thina esingakwaziyo sizwa ngabo bona bethi free bayilwela.
Yebo ke sibonge abalaleli beStudio 7 abebesipha imbono yabo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje lingakhohlwa ku-Live Talk lapho esiyabe sixoxa kuhlelo lwabasakhulayo nge-Defense Forces Day. Olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.